Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 19 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uselobele amakansila ebandla le-CCC alichumi lesikhombisa 17 incwadi ebazisa ukuba sebesusiwe ukuba ngamakansila.
Ngoba kunje ubaba Senge Zuma Chabangu udingwa ngamapholisa secatshile ebhalwini sizacela amapholisa sometime ukuthi engenye umuntu ongancedisa amapholisa ukuthi emvumbulule ngobaba uphukene.
Ibandla lesi likhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni ajengisele ekhonona ngesimo sezombusazwe.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama demonstrations but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity kwenza ama demonstration.
Abalandeli bomdlalo wenguqu batshengisa ukudana ngesinqumo sokuba iqembu labo elesizwe ama-Warriors lizadlalela elizweni le-Rwanda imidlalo yangekhaya ngoba inkundla zeZimbabwe zimanikiniki.
Iziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende zikhulunywa ngumphathi ntambo uCassey Covent ukuthi uzabe ezenze nakhathi zikakazenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uselobele amakansila ebandla le-CCC alichumi lesikhombisa 17 endaweni zelizwe ezitshiyeneyo incwadi ebazisa ukuba sebesusiwe ukuba ngamakansila. Ozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu exotshisa amalunga la wathi kabakhethwanga nguZulu kodwa babekwa nje inkokheli yebandla ngalokho kumele baxotshwe. Amakansila la iningi lawo bengakobulawayo okulabalichumi lambili ababalisa umnumzana Shepherd Sithole, Nkosinathi Hobe Mpofu, Donaldson Mabutho, Takunda Felix Matsana, Simbarashe Dube, Tinevimbo Maphosa, Thobeko Meli, Arnold Batsirai, Zibusiso Chongwe, labonkosikazi Sarah Kronje, Lodoka Sibanda. Abanye abaxotshiweyo ngabe eMatabeleland North leSouth, Maswingo leEpworth. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi ama-councillor ethu akobulawayo 12 azuze izincwadi ezifanana lama-MP ukuthi abasasebexotshiwe bebanjeni. Konke lokhu thina abantu bebandla labantu sithi kuyize izinto ezingasozevele eziphumelele ngoba kunje ubaba Senge Zuma Chabangu udingwa ngamapholisa secatshile ebhalwini sizacela amapholisa sometime ukuthi engenye umuntu ongancedisa amapholisa ukuthi emvumbulule ngobaba uphukeni. Ngoba uphukeni nguye osekhuluma egoromba abantu esecacada sibili ukuthi ngani uyakwazi konke. Thina esikwenzileyo kuxothwa ama-MP sesihambe sayamangala ku-High Court. Sibona ngani icala leliza ngena masinyane njenge-agent case. Yikho ke ama-MP akobulawayo axotshiweyo lawa angazihluphi izinto ezizadlula. Abantu laba bakhethwe ngabantu angazi ukuthi babaxotshelani bathi abakhethwanga ngabantu bona bahamba baya ku-general election baphonge ubhixa abantu betshayisa abantu kama-BP ngenxa yomona.
Manje nxa kungenziwa ama-by elections lizathatha nyathelo bani? Lizabisela bona laba na kumbe kuzaba lokhetho olwama-primaries ebandleni?
Siyakwazi ukuthi ngaze siye ku-election kobulawayo sizabutha konke but sibona ngani ukuchitha izimali zesizwe. Umizanwe ingafuni ukukhontestwa ngabantu kayideclare i-one party state. Singake saqeda iminyaka engu-5 lokhu sigijima sisiya ku-by-election. I-by-election eyenziwa ngumuntu ozibazela isikhundla, an impositor. achi sithi singake sabamba inhlwa ngekhanda okunengi siza kukhuluma ngoba khathesi indaba le isecourt into esifunayo kakhulu engathi emqoka ukuthi ubaba uthengezo ezireport emapholiseni ubaba uphungeni kuzancedisa amapholisa ngoba yilo abantu abaziwayo ababili kuphela abadunga isizwe sikamthwakazi bakhuluma ngokuthi abantu abakhethwanga ngabantu baphi abantu njengoba abantu sibahamba bayabakhetha ku-general election njalo abazwisisi ukuthi thina asizange senze i-primary sasilama-studies angu-4 i-nomination i-CV i-vetting i-consensus le-validation akutsho ukuthi umuntu oyeza uzabantwana abaningi obeleka mwana noma ubhabhula nguye oyezaba ngu-councilambe MP kwakuhlanganiswa konke lokhu sibona ukuthi I saw umuntu ophuma lapho ungene lapho ophuma lapho ungene lapho abathi i-prostitute political prostitute sasikhangela okuningi ngoba kwakulabanye ama-CIO abanye abavela kumonjura abanye abavela indawo eziningi befuna ukuthukuza amakhanda abo hhayi okuningi ngingake ngakukhuluma la ngiqinisa nje amakhansela ethu ukuthi angazisoli ngamaqhawe wonke umuntu oxothiwe laphana kazazi ukuthi liqhawe iphathi kayisoze imlahle ngoba kusipha amandla kakhulu sifisela abantu bakithi bonke abesithi abazwayo bengalahli themba ngoba laba isigilamkhuba basetshenziswa izanu thina sibindani lo Chabangu sibindana lezanu.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-CCC likhuthaza uZulu ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi elizweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli zizindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kukhulunywa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba namhla eHarare otshele intatheli zizindaba ukuba ngendlela isimo esimi ngayo elizweni kumele kube lokutshengisela ikakhulu ngokhetho olungaqhutshwanga ngemfanelo. Usiziba uthe abantu akumelanga bethusele ukuba kukhona okuzakwenzakala kibo nxa bengaqala ukutshengisela ngoba kulilungelo labo.
Thina sikhume sobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo ku-constitution weZimbabwe ukuthi-ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela-ke ukhetho olwayenziwa ngayo emhlaka 23 August. So yikho libona sikhontinua ngenhlelo zethu esijineyo ama-political program okumeka sure ukubana siyalungisa udaba-ke olusezimbabwe and amaZimbabweans njengoba ngikhulumele ku-section 59 alelungelo ukubana eziveze ukungasuthiseki kwawo.
Uqhubeke esithi loba nje ibandla lakhe liqakathekisa ukukhulumisana lebandla le-ZANU-PF kusobala ukuba ukutshengisela iyo yodwa indlela ezakwenza uhulumende weZimbabwe alalele inhlupho zabantu. Uthe ukuxotshwa kwamalunga awe-CCC edayele ephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leli kwenziwa libandla le-ZANU-PF. Kodwa umholi womsebenzi kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mike Bima uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-CCC.
Agenda to have those recalls. Extremely happy with having a majority in parliament as we are, and it's not our agenda to recall, it's really an internal affair.
In which was on Busazwe, esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Initiative for Democracy, umnumzana Mike Mlilo uthi akaboni ukuba ibandla le-CCC lingeneliza ukukhanga abantu ukuba batshengisele emigwaqweni.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstrations, but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity ukwenza ama-demonstration.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza e-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe umnumzana Desire Sithole othi ngendlela abantu abethuselwa ngayo akaboni ukutshengisela kuphumelela.
I-CCC uthi yenza ama-demonstrations ngaresi solungaba lujabo olukhulu ngenxa yokuthi sokulama-violence ayenzakalayo kakhulu sabona laphana ukwa uwaphosa wathotha upromise mkhwanazi laba kuyahle kubatshengisa ukuthi bayesaba labo abe-CCC ukwenza ama-demonstration noma ama-citizens akhona ayesaba.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esisekela ibandla le-CCC umnumzana Libert Muganu uthi uyamukela inyathelo lebandla leli elokuba kutshengiselwe emgwaqweni.
Thina njengamasapota e-CCC sithi vele i-CCC i-right ibize amademo, sokufunakala amademo ngoba lokho kwenzwa yi-ZANU-PF akulungelanga. It does not reflect the will of the people. Sesifuna ama-demonstrations ukuthi suggest ama-displeasure ethu ngama-elections ayenzakalayo.
Kusenjalo, omunye ozithi ngunobhala webandla le-ZANU-PF uTafazwa Manyika uthi uselubele incwadi ePhalamende exotshisa amalunga angamachuma isikhombisa awebandla leli esithi sebemile ukuba ngamalunga alo. Kodwa obona ngokukhitshwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi ibandla leli kalimazi uManyika. Ekhuluma lentatheli izindaba izolo uBima uthe ibandla le-ZANU-PF kalimazi uManyika njalo usomlomo edayele ePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ayibala incwadi yakhe. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalandeli bomdlalo wenguqu batshengise ukudana ngesinqumo sokuba iqembu lenguqu lesizwe yama-Warriors lizadlalela elizweni le-Rwanda imidlalo yangekhaya enkezo ye-World Cup ngoba inkundla zeZimbabwe zimanikiniki. Iqembu lama-Warriors likhangelelwe ukudlala lele-Nigeria e-Rwanda ngenyanga ezayo. Sixoxele intatheli izindaba uLeo Munende ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto eyangisa kakhulu ukuthi iqembu lama-Warriors alisoze lidlale imidlalo yalo e-World Cup eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwenkundla ezivunyelwa yi-CAF le-FIFA. Ngoba ungakhumbula umphathi ntambo owesport uCaster Covent usele minyaka leminyaka esithembisa ukuthi kulenkundla lapha eZimbabwe ezilungiswayo ukuze zenelise ukudlalelwa ibhora ngama-Warriors. I-National Sports kwathiwa ama-bucket sethengiwe kodwa safika isikhathi sokuthi i-National Sports yaze yavalwa ama-bucket engekho kungela mali. I-Rifaro Stadium lakhathi eSlokhi Valley of course le kwakungeye-council kodwa ziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende zikhulunywa ngumphathi ntambo uCaster Covent ukuthi uzabe ezenzi lakhathi zikakazenzi njalo sokusegcekeni ukuthi ubengenzi lutho nxa sesiyabona iqembu selisiyadlalela eRwanda bekungaba ngcono sibingabadlalele kumbe eduze.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ikwehluleka yini kukahulumende lokhu kumbe kukhona okwenzakalayo?
Okuqala ikwehluleka kukamphathi ntambo uCaster Covent ngoba nguye owayetshona ethembisa abantu njalo nguye owathembisa abantu mzwana anvela i-normalization committee eyezifa wathi ibhola lizadlalwa eZimbabwe. Kube sekusiba ikwehluleka kukahulumende ngoba uhulumende laye kufuze ebe efaka imali ezintweni ezinjengalezi, izinto zilungiswa, inkundla zilungiswa, ibhola lethu lidlalwa. And then kube kusiba le normalization committee yona le eZifa ehlekayo ngoba kulenkundla eseZambia, kulenkundla eseBotswana, indawo ezokuthi izizalwane zeZimbabwe, abantwana beZimbabwe nxa befunga ukubukela ama-Warriors bakwazi ukuhamba kuyabo kuyisikhatshana nje njengaseZambia from Chirundu it's less than 45 minutes. There's a very beautiful stadium kulenkundla enhle evunyelwa yi-CAF evunyelwa yi-FIFA. So uhlubonthi abantu laba bebambene lohulumende i-ZIFA normalization committee uCaster Covent kanye lohulumende ebagombolozela vele sebephambanise kakhulu.
Ungasitshela ukuthi abalandeli benguqu osuke waxoxa labo ngodaba lolu ubona bathini?
Kulabalandeli benguqu abathi ngabe ibhora leli lidlalelwe eZambia ngoba iZambia iseduze kumbe eBotswana ngoba la iBotswana ngani iseduze ngoba bona bebesithi njengoba ama-Warriors ebesele isikhathi eside engavunyelwa ukudlala imidlalo le la befunga ubona iqembu la lidlala nxa kwalili ukuthi lidlalele eHarare kumbe koBulawayo alifakwe kumbe eduze yikho abakuchona bese kusiba labanye abathi ah njoba siceda kudlala leRwanda sizadlala leNigeria kungangcono sihle sihlalele eRwanda iviki lona lelo seze siyadlala leNigeria ivele eduze kodwa lokho akulani lati ngoba iNigeria yiyo ebuya kithi ngabe sithina siqonde eZambia iNigeria yiyo ade ibuya kithi ayisithi ade siya eNigeria.
Uliyo Munende yintathele zindaba ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umqeqeqeshi weqembu lenguqu elabesifazane uShadrack Mlawuzi owetheswa icala lokubamba ngokungekho emthethweni ilunga leziphathamandla zeqembu uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-US$300. UMlawuzi ubikwa wazama ukuya ecansini ngamandla lowesifazane ongaqanjwanga igama leli qembu likwele South Africa. Ukhangelelwe ukuya emthethwandaba ngeviki ezayo kuyathoniswa icala lona leli. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZanu PF lithi obezithi lilunga lebandla leli esaphethe isikhundla sikanobhala jikelele uThafatswa Manyika obesithi useqotshise amalunga ebandla leZanu PF awedalele eParliament angamachumi ayisikhombisa 70 kumele abotshwe ngoba akwenzileyo kulicala. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi ngeStudio 7. Hayi, leli lizwe bathi liziNgizimbabwe leli linzima. Kanti leli lizwe lona liyobuswa njani abantu kubanye? Liboswa kuphela yibo nje abantu besishoneni. Thina ngapha eMandebeleni ushobana akula umuntu angaphosa leli lizwe. Njalo bathi lona liboswa kuphela ngamawafekheleni. Ushobana asilizwe lethu thina esingaso mawafekheleni asibonile asiyakomzimini eZimbabwe.
Badala ninjani kuStudio 7? Yazi ukuthi nami le nto lachabanga bengayi-understand kodwa after sengilalele lesikhulume elisayo ngiyacabanga ukuthi lo baba lo ukhuluma into eyiyona yona angeke vele kuvume ukuthi uBulawayo sizophathwa umuntu obuye emaswingi akuvumi lokhu wazini ngathi wazini ngeBulawayo lo muntu akuvumi vele ayikho inqubekela phambili azoyisa azosenzela yona otherwise nje uzositshontshela la koBulawayo siyavusikibe emaswingi so besicela umthwakazi aphathe umthwakazi umuntu ayibe uchamisana akabefe ayikho lento le msakazi ukhuluma ngena lo sekukhulumile
Studio 7 Studio 7 ngiyabiyekela hayi ubaba umnanga kwasokumehlulela ukhathi kunganjani ukuthi azistepele down nje yedwa angadingi ukuthi kuthiwe re-election akastepe down ahlale phansi labo sengezoshaba ngalaba bazama ukuthi bezinika abakhwapha bengabantu abadala bakhulile asiso bantwana and bazele ifuture yabantu ababo bayibeka ngaphi bayibeka ngaphi ifuture yabantu ababo kusho ukuthi balabazala ngabalabantu niko bekhangelele zabizi abazwela abantu bezimbabwe bakhangelele bona ukuthi bethole kwabo ukuthi badle basuthe kukwanele kodwa kwabanye abantu ababacabanile okwamanje impahla ziyakhwela ezitolo akuthengeki ukudla kuyakhwela impuphu ikhwelile lokhuyani okungayenziwo so ukuthi bacabange ukuthi abantu baphile njani baphile njani osengeze chabanga lokhu besenza babidliza babulala ilizwe besenza so
sabona 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 Studio 7 ngiyalibingelela laphana ngiyalibingelela ngithilinjani lonke kulalo muntu lothi khalpan kendo lokhu zendo losengezo chabanga ba right lo muntu la ukhohlakele lo ukhohlakele kade sekunje uyakhuluma ungabe khuluma so ungabe akakho ekhaya ukhulume kwenye indawo kodwa uthi abantu ba right ba right ngabantu bewona ikubona izinto lokhu ikubona izinto abantu elungavele engasitshela ukuthi yabasekhenda ngento engelanceda akulancedo lokhu into yenza ale usingi uchaba ngulu kala kupani puke na wangkwana lo. So veli nti wangkwana vela ayi aso nti raiki le endu mtahalo futi kona bea tubega funga tota wapaleke Zimbabwe futi watu uchaba second ba second hendle lenja kabu yele Zimbabwe kumbeke WhatsApp lape kumizi mtu zake nga chakuyo
Studio 7 Studio 7 dichona nja nwadala nyali bingedela ngenkoni penkulu nsitu nkulu nkulu ngayeli kwakarele msebenzini ya nionkeli yenza yusia wangaka kulu ukuma kwetu makuzwakala elizweni lakithi sikufuna lesingakufuniyo hayi abantu be-CCC nami ngivumelana labo kakudemonstrate sibili kakhulu kakhulu eZimbabwe especially arale lebulawayo kudemonstrate sile ukuthi amapholisa angazama ukuvimbela abantu sibili bale kakhulu balwe labo sibili labo azibone babone ukuthi into eyenzakala elizweni ayifunakali ngoba vele kunyanyile okwenzakala elizweni lakithi lapha vele kumele uhlale kudemonstrate sibili kuvumelana kusingabi lokwesaba futhi singabi ngamagwala singethuselwa ngamapholisa athunywa abantu izanga mna ngabe badlala ezanu PF siyethuselwa ukuthi sinedemonstrathela ngoba esenza izilima asizozilima thina sesabona ubumenemene bezanu bonke and lokho behambe ebumenemene babo babudala sebelokho belanda kompha sisela umuntu ongaziyo ngobumenemene babo so abantu ababhikitha kakhulu sibili khulu ate emazweni sizabhikitha siloku serious diniwe ngentu lombuso ezanu thina dinokudinga sibila ukukhanya kolakhanda kolamsilo wombuso wezanu lokhana ukuthi kumbe vele umnanga kuyenzani haya osokuthi ngathi bavele bamiyekele eqoshwe umgabe wekompani ebalekele South Africa wazihlala wakhetha omunye nangokwesikhathi siphikisana kungcono kulobubele elizweni lethu yena kulanto ayenzayo ngitsho nje uyayangisa lokho akwenzayo ngake yahlalela phansi akhohlwa ngokwalokho ukuthi wayengahlali phansi imali elayo isuthi sasuthi imali yobusela onke layo leyo ehleze ekufa ngake yatshaya ehlala phansi akachila abanxeba ngapha kuvusi bangenza ngcono kulayo lo wabengabezani ayilokho akwenza into zamanyala ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda ngwele butswana
salibonana emsakazweni Studio 7 ngoba ningathi liyakunaka balaleli umsakazo ikakhulu thina bangapha emandebeleni bebegiya lano Richard Moyo labo Mabutho Moyo obelieve gawule bethi nangakho khona ukubonisayo okuzikhambenelayo kuye besitsho bekhuluma nje into engekhoyo nanku kwamanje kunini waqala nento okuthiwa Zambezi water project le uthi ayizosiza emathepheleleni nini umgabe wazo wafa layo uyazafika manje zifuthi ye abanayo imali yokuthi baqedelele but into emangazayo ukuthi imali zona ezabazithathayo emamayini akithi ngapha emandebeleni uobhethi mpofu umsundulo wonke awuselanwele nemali zona zibe zitshontsha kulokuthi balungise banikeze abantu amanzi ukuze abantu babathakazelele yazi ngilusizi kakhulu okhulumayo nguthulani ndlovunkayi kondlula usikhobokhobo
qum kuyahlelela ye hayi ninjani kodwa abantu bakithi hayi thina siyazama sibona nje ilizwe lakithi eselijike kwayenziwa amazakhwa kambe kule lizwe okuthiwa ma kuthiwa umuntu uvotelwe bese kuthi uyarekholwa noma ngowezanu noma ngowe-CCC kuyenyanyisa lokho okuthiwa omunye umuntu uyavuka ecabanga unwa ikhanda eZimbabwe I don't think it's a sovereign country sokuyilizwe nje lingalamthetho okuthi umuntu nje noma engalala ebhemimba nje lenjengo abesezithi hayi kungcono ngenze lokhu lalokhu then la uminister olokuzeni uyispokesperson iseparlament kumbe kuthiwa ispokesperson kumbe kuthiwa yini usegugile lwana ubaba kambe from 8 elokhu ekhona phandle ilokuzeni auditor general elokuzeni home affairs wasuka lapho wasesiba khonapho kuthiwa ispeaker of parliament kanti lona itonga lalisuthi lilani yiko seliphambanisa izinto eziningi kodwa-ke mina ukubona kwami ukuthi akusela politiki eZimbabwe we are playing games uto mbone mbonelele ngapi kuyafana lokwa Biden lokuzeni nature now nalo tena hayi basukelwe akula usukelwa vele ilokuzeni iLebanon kule minyaka emingaki abantu labana sebebona ukuthi awasela ndawo yokuhlala ngoba sebe overcrowded ilokuzeni Israel yikuthi siyahlasela ilokuzeni eGaza ngoba badinga indawo yokuhlala so yikwe ngukhangeleyo mina kodwa ke la ilizwe lakhe italiyekele ukuzanga manje lokhu yokuzanga lo yikudlala kudala sikulamazana amazakwa. Thank you, siyabonga.
Studio 7, Studio 7 linjani? Studio 7, yeah. Kanti yini awuthi ama audio engafundwa? Yini engafundwa? Ke mphosela mlapho, yeah. Khonokho sokusenzakala kadesi kwakuchabanga liqiniso le sikubonile thinesikhathi ama-elections buzanike siku-ground bekubuya umuntu simkhethile, simkhethele ukuthi abe umuntu ofanele amela abantu abasha, bese kubuya lowa ubephambili kumbe uthandwa yilaphana abantu ephethe zonke izinto, ephethe zonke izinto, abe nguye ophethe yonke ibhola. So-ke ngaleyo ndlela abantu bagqiba this disgruntlement, abantu they are not happy. Khonokho sesikubona kadesi vele nje ungakhange i-election yankola yonke it was a shambo. Yikho-ke manje libona sokuvela zonke zolezi zinto. Leli election yonke enziwayo ngikuphupha khangela kathi siyena umongameli ngokwakhe, angithi abantu they are not happy, angithi uthetha abantu abagwabafaka bodwa khonaphana. So kusolekani, kusolekani. Yisi sikhathi se-revolution ke kathi, yisi sikhathi se-revolution. Ngapha akithi kwela maNdebele bafuna ukuyimpose, bafuna ukuyimpose abantu. So ikhathi this is a result of into ezazikhulunywa ngumthwakazi, yisi result of into abantu babuye nje kathi sipenze impumba komthwakazi bagulula isizwe sabo. Lokhu kuba amaqembuqembu bengalaso bekwasise. Ngiyabonga, ngiyabonga studio, ngingathithi ngingabi mude.
Lawo ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden obekwele Israel izolo siphenduke kwele Melika lapho abikwa ekhangelelwe ukwethulela idale indaba yokuphathisa ele Israel kunye lele Ukraine. UBiden ubikwa ezacela ukuthi amazwe omabili aphiwe imali engamadola ayizigidi ezilikhulu, i-US 100 billion dollars. Kodwa ingxaki ekhona ukuthi akula somlomo wedale le parliamente ele the house kulandela ukususwa kukamnumzana Kevin McCarthy esihlalweni. Abebandla lama Republicans abayibo abamele bakhethe usomlomo ngoba bebaningi kuleli badale kule bandla lama Democrats abavumelani ukuthi ozathatha isikhundla sika somlomo ngubani. Okwakathesi obenguye obekhethi obefuna ukuthi akhethwe ngumnumzana Jim Jordan, kodwa kukhanya akuphumeleli ukuthi uzakhethwa. Ukuhlaziya udaba lwempi ye-Israel sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi uyibona njani impi ye-Israel leyamabutho eHamas.
Ukutshaywe Israel kufana lokuthi kutshaywe umntwana we-America. Soke ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini nxa sekwenzakele ingozi, angikholwa ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngapi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. Soke ke khonapho yikho lapho okulendaba khona, ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo loba besitsho besithi sizasekela indawo zombili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba i-World War 3 ngenxa yendaba yonale e-Hamas le-Israel?
Yelapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi ye-World War, ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele, njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khonapho kubo 1300 kumbe 400. Ngibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu nje ukuthi seku sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khona ngale. So ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo, ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas ngale eGaza. Nxa ukhangela ukuyidliza kwakhona, hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngikona bezangena ke bayiphakathi. Lapho kulabantu bazana khona njengoba nitshile ukuthi banenga bangesoze baphume laphana ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okuthini. Kanti ke njalo khona ukuthi bakucetshelwa amagetsi, bancitshwa ukudla, bancitshwa amanzi, lakho ngokunye okuza kwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma, elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sihle silwe sonke khona lapha. Manje ke la iAmerica isivele sithile ngoba nihambe phambi. So asazi ke khonapho baba, mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni esigqibela uhlelo lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande.